VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 21 hlangu la 2019 ngupraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umdlalo onzima ngoba kubafana beZimbabwe bazabe bedlala lelizwe eliyilo eliphethe limdlalo ye-AFCON eka-2019. Kungakho ke kuyandise ukubana abasekeli belizwe lelo eliyilo eliphethe leyo mdlalo libuye labasekeli abaningi.
Isisuke yahlala kumncintiswano we-2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elizanqikelana khona lele Egypt elama Pharaohs ngo-10 ebusuku namhlanje.
Indleko sezisiba zinengi okumangalisayo ukuba iholo kalisakwanisi. Akusimangalisi ke lokhu lathi nje singabantu sihlangana lakho kulobunzima sibili obumangalisayo.
Izisebenzi zikahulumende kanye lezezinye ingatsha zempilo zithi zizakhalala umsebenzi kusukisela ngomvulo zikhonana ngokuthi iholo lazo kalisenelisi ukuziphilisa. Kuthi ke uhlelo Woza Friday liviki sileqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa unomsakazo. Isisuke yahlala kumncintiswano we-2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elizanqikelana khona lele Egypt elama Pharaohs ngo-10 ebusuku lamhlanje. Lo ngumdlalo wokuqala kulomncintiswano njalo umelelwe zinkulungwane zabalandeli benguqu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Kodwa abanye bathi ukucitshwa kukagetsi okuqhubekayo elizweni kulakho kubangela ukuthi uZulu ehlileke ukubukela lomdlalo. Umncintiswano lo uqutshelwa kwele Egypt. Lanxa abadlali beZimbabwe beke bathi kabasoze badlale ngoba bengabhadalwanga inhlanganiso ibona ngokuqhutshwa kwenguqu eZimbabwe eyezifa ithi uzaqhubeka lomdlalo ngoba isibabhadele abadlali laba. Iqembu leZimbabwe lelabadlali abadumileyo abagoqela uKhama Biliyati loKnowledge Msona onguye ukaputeni. Kodwa ele Egypt lihamba phambili labadlala abafana lo Mohamed Salah yena odlalela iqembu leLiverpool ku English Premier League. Ele Egypt selathatha inkezo yeAfrica Cup of Nations kasikhombisa. Kodwa ele Zimbabwe kalikaze liwuthathe linkezo. Uhlaziya umdlalo walamhlanje lo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ingcweti kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Ngibone ngathi kuzaba ngumdlalo omnandi kakhulu njalo kuzaba ngumdlalo ongaba nzima kumaqembu omabili. Kodwa ngokufanayo kungumdlalo oqakathekileyo. Kungumdlalo onzima ngoba kubafana beZimbabwe bazabe bedlala lelizwe eliyilo eliphethe limdlalo ye-AFCON eka-2019. Kungakho ke kuyandise ukubana abasekeli belizwe lelo eliyilo eliphethe leyo mdlalo libuye labasekeli abaningi. Lokhu kungaba nzima kuqembu leZimbabwe. Kuzokuthi ke kubafana beGibhithe lakho kungaba nzima uma lidlala leqembu esikhathini esiningi eliyandise ukubana lilidelele. Kusuka ke kube lukhuni kubafana benu ngoba basuka bedelele kakhulu okungayenza ukubana leli qembu elilikhangelela phansi kube liqembu elingalimangalisa kakhulu. Ngalokho nje kuzayenza ukubana kube ngumdlalo onzima kumaqembu omabili kodwa ngokufanayo kube ngumdlalo omnandi ngoba kungumdlalo wokuqala njalo ku-AFCON ka-2019.
Pula sangoma, iliphi iqembu obona linqoba lapha njalo liza nqoba ngengaki?
ngibone ngathi abafana basekhaya bazazama ukubana behlohle, kodwa ke kumele sinanzelele ukubana sidlala leqembu eselenze kuhle ku-Nations Cup, sidlala leqembu eliyilo eliphethele imidlalo, sidlala leqembu elilabadlali abadlala kuma-leagues aphezulu. Ngibone ngathi mhlawumbe i-Egypt inganqoba ngethuka wona.
Ukukhala lomsebenzi abafana bake bakhuluma ngakho bekhonona ngokungahlawulwa, ubona kubaphambanisa yini lanxa konke lokhu sokulungisisiwa?
Kukhona ukubana kubaphambanise, kodwa ngibone ngathi abafana kade bevele belungiselele. Ukukhala komsebenzi lokhu bekuyikubana bekhumbuze labo okuyibo abakhokhela umdlalo wenguqu ukubana bebakhumbule.
Umnumzana Muzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo lapho limuzwe exoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Izisebenzi zikahulumende kanye lezezinye ingatsha zempilo zithi zizakhalala umsebenzi kusukisela ngomvulo, zikhonona ngokuthi iholo lazo kalisenelisi ukuziphilisa ngoba intengo ezitolo iqhubeka iqonga. Ngokunjalo zithi abaqhatshi kumele babone icebo bazengezelele iholo njalo bazihlawule ngedola leMelika. Izisebenzi zithi zizakhalala umsebenzi kanye lezithi zizahamba kuphela nxa zithe zathola imali zokugada. Zikoqela ezempilakahle, ababalisi bezikolo, labemakolitshini amayunivesithi afana leLupane State University, iMidland State University, leUniversity of Zimbabwe. Izisebenzi zamabhanga atshiyeneyo lazo zisezithethe inyathelo elifanayo. Kuke kwaba lokukhalala umsebenzi okufanayo ngozibandlela lapho owaqhamuka khona uDlakela amasotsha lamapholisa agcina isebulala abantu abafika amashumi amabili. Ukukhalala umsebenzi kwakhathesi kuza ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika ngendlela esabekayo. Ikanti njalo lo mongameli Emmerson Mnangagwa isithi uhulumende uza kwethula imali entsha phakathi kwenyanga eziyisitshiyagalolunye ezilandelayo. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo. Yena ke othi ukukhalala umsebenzi okuzayo lokho akumangalisi ngoba izisebenzi sezithwele nzima.
Akusimangalisi ke thina njengebandla elimilela isebenzi, bezikhala izisebenzi kithi sisithi baphakathi kobunzima. Ikakhulu iholo alisabathathi ke libaqedise inyanga. Intengo sikhuphukile ezitolo, indleko sezisiba zinengi okumangalisayo ukuba iholo kalisakwanisi. Akusimangalisi ke lokhu lathi nje singabantu sihlangana lakho kulobunzima sibili obumangalisayo.
Ekukhalaleni umsebenzi lapha baba Moyo, gasisoze sibone yini uhulumende evuka ubhova echaya abantu njengalokho esesike sakubona kusenzakala?
Okungenzakala ke ngokubona kwethu kulula sibili. Okungenzakala yikuthi abantu behlale phansi bevumelane ukuthi kungaba kuyini ke inkinga, kungaba ludubo banu luvelela ngapi. Sasike sacebisa ekuqaleni ke kwakhanya engani ke uhulumende kakujabulele sikuchoyo. Sasikhuluma ngendaba ke yomnotho, indaba yokufaka imali kuthiwa ngama bond note, sisithi kasiyo ke qhinga elikahle. Sabona nje ukuthi uhulumende nxa faka ama-policies kabuzi muntu. Satsho ukuthi nxa uhulumende khuluma yedwa engakhulumi labantu kuzaba lobunzima. Satsho njalo le ndaba yokuba nje kungahlaliseki kundaba zombangazwe kuzahlupha ke elakusasa.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. kuthi umsekelo wesikhulumeli sikaHulumende uMnumzana Energy Mthodi utshele iStudio 7 ukuthi uHulumende akalayo imali yokuhlawula izisebenzi zakhe ngedollar leMelika.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalilani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Uhulumende ukhuthazwa ukuchiyana lomkhuba wobandlululo emizameni yakhe yokufuqa abalezikweleti kunkampani yamandla kagetsi kuba bahlawule inkampani ewaphekayo eyeZimbabwe Electricity Supply Authority, iZESA. IZESA yetheswa umlando wobandlulula ngendlela ephatha ngayo abayanga labalemali loba abalezikhundla kwezombusazwe, abayibo abalezikweleti ezinkulu ukwedlula abathola iholo eliphansi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngemva kwamazwi womphathintambo wezemihlobo yamandla kagetsi u-Advocate Fortune Chasi emhlanganweni lentatheli izindaba wokwethula okuhlafunwe emhlanganweni wedale labaphathintambo elecabinet. Iningi labantu lithi abalemali labalamandla kwezombusazwe kabaphathwa ngendlela efanayo lalabo abalezikhundla, lanxa ubufakazi buveza ukuba yibo abalezikwelede ezikhulu ukwedlula abantu kazana. Omunye wamalunga e-board ye-HRT uMnumzana Albert Mazula upha elakhe icebo.
Udaba lwezesa lolo lukhulunywa nguminister engathi uyethusela abantu esithi sizakhuluma abantu abangabhadaliyo amagetsi kuzesa. Aluncedi ngoba singakhangela udubo lolu sokulesikhathi eside lukhona. Singakhangela abantu abaningi abangabhadaliyo abalezikwelede kuzesa, ngabantu abalezikhundla ezinkulu kuhulumende lengatsha zikahulumende.
Uqhubeke uMazula ethi kungaba yiyona indlela engahlenga izesa nxa kungalandelwa ngendlela okuthiwa nguchasi.
Kulezigidi lezigidi zemali izikwelede ezikungatsha zehulumende lakuma minister kususela kuma 2013 bekhuluma besithi laba ba lezikweleti zezesa zemali engaka, kodwa akula i-action ethathwayo. So ngabe kuthiwa khona nxa belezikweleti ezinkulu bona abasezikhundleni eziphezulu bayavalelwa amagetsi, kuza kwenza ukuthi babhadale izikweleti.
Kumele izesa iqalele kunkokheli zengatsha zikahulumende kumabandla ezombusazwe kanye labalezikhundla zaphezulu kumankampani lenhlanganiso, kutsho uMazula.
Into ekhona yikuthi balanda umuntu ole $50 babe sebemdisconnecta izesa ngoba engabhadalanga, kuthi laba balezikwelede ezinkulu babekele benjalo. Lokho kwenza ukuthi imali etholwa nguzesa ibe phansi, enxenye kuyacontributa ukuthi izesa inganelisi ukusinika amagetsi.
Umgcini sihlalo wekomidi ebona ngezamandla kagetsi edalela ephalamende uMnumzana Gabuza Joel Gabuza uthi kumele kukhangelwe njalo ukuthi lezo zikwelede ngezasiphi isikhathi kusetshenziswa luphi uhlobo lwemali elizweni.
Asikhangele ukuthi abantu babe owa malini, kwakuyimalini, kwakungama-RTGS ngama-bond notes yeini kumbe i-foreign currency, ngalezo sikhathi kwakungama-US. Ngaba abantu babhadala ngaleso sikhathi imali eyayizathenga, ngoba indleko zezesa ezininxa sithi bafuna ama-transformers, bafuna amawayila, konke kutengwa nge-foreign currency.
Okunye ngokubangele ukukhula kwalezi zikwelede yimisebenzi yenkohlakalo ezesa kanye lakunkokheli yengatsha zikahulumende.
I-corruption lapha mbona ngathi inkalakatha zingakhangela ama-projects amaningi, kufanele belungise ngoba ama-projects amaningi alungiswa yize kudala izesa isithi polling hour chop chop 24 hours kuyabe amagesi ephenduke sebelungisile. But kathesi kuyadinga ikampani eyomtakamzukulu kazibani yeza buyilungisa. Isikhathi esiningi ikampani le ayi-charge ma-price aqondileyo, ngoba isikhathi esiningi iyabe iyikampani kamanager osebenza phakathi kwezesa.
Uhulumende uthi izesa iyehluleka ukuhlawulela isikwelede samagetsi ewathenga kunkampani yakwele Mozambique eye Hadro Cabora Bassa kanye le Eskom yakwele South Africa. Ukhala njalo uhulumende ngokuthi lokhu ngokunye osekubangele ukusilela kwamandla kagetsi elizweni okudala ukucitshwa kwawo sikhathi sonke ngoba emalutshwana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lengakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi we-909 AM lawe shortwave 1280 laku 15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela iqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama-Warriors elenelise ukuyadlala emncintisweni we-AFCON wele-Egypt. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Umkhokeli wenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, uMnumzana Obed Masaraure, ubotshiwe lamhlanje emini eWetsa, lapho eseye emapholiseni ukuyazibika lokho okuyimvama ukukwenza ngeviki zonke. Igqwetha lakhe uMnumzana Douglas Coulter utshele iStudio 7 ukuthi uMasaraure ubotshwe esetheswa umlandi wokwephula iziqondiso zekubhadala imali yesibambiso esebail azibikelwayo ngokuba ngokungabayanga kwakhe mhlaka 4 Nhlangula lapho ayekhangelelwe ukuzozibika khona. Amagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi wona uMasaraure usenikezwe kwabe Law and Order Department sikhuluma nje. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Abenhlanganiso ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eGender Links izolo baqhube uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezilishumi lanhlanu edolobheni lakoBulawayo ngezempilakahle kanye lamalungelo abantu kugxilwe kakhulu kwezocansi. Emizameni yokukhuthaza ulotshwa ngenhlonipho kwendaba zempilakahle eZimbabwe. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukulotshwa kwendaba eziphathelane lezempilakahle kubikwa kuphansi kakhulu ezweni, ngakho ke abeGender Links bekubone kufanele ukuqhuba uhlelo lwemfundiso lolu emizameni yokukhuphukisa izinga lokulotshwa kwendaba zempilakahle ngenhlonipho. Ofundisa intatheli izindaba ngohlelo lwezempilakahle lamalungelo abantu, umgcini sihlalo weNational University of Science and Technology Journalism Department emele iGender Links eZimbabwe, uMnumzana Thabani Mpofu uthi ukulotshwa kwendaba zempilakahle ikakhulu amalungelo kwezocansi kuphansi kakhulu.
Okwamalanga lawa amabili siyabe sifundisa intatheli izindaba ukuloba izindaba ezimayelana lempilakahle namalungelo abantu zikhangelele ezocansi. Yikho lokho esibona samuthi sincedise abatatheli bezindaba ukubana babhale indaba ezilohlonzi.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi umansipala ulazo inhlelo ezibona ngezempilakahle emacansini, ukuvikelwa kwemikhuhlane lokulondolozwa kwamalungelo abantu emakilinika abo.
Ukhansi wakoBulawayo mayelana lamalungelo ezocansi lekondliwa kwabantwana imuli, sexual reproductive health, disferes namakliniki ethu, kulabonesi abafundiswayo ukuphatha abantu mayelana lezokondliwa kwabantwana, mayelana lezocansi kunye lokuhlela imuli esingathi i-family planning. Silalokhu esikubiza sithi ngama-youth friendly corners, ukuthi labo abasakhulayo abalenkathazo ezimayelana lezocansi lokuhlela izimoli beze bazothola lolo ncedo.
Intatheli izindaba yeNewsday engene kumfundiso yalamuhla uNqobani Ndlovu uthi uhlelo lolu luzabancedisa ekulobeni indaba ngezempila kahle kungela bandlululo.
Ukuthina nje intatheli izindaba ama issues akhane ama sexual rights nje one izindaba bese ngagxili kakhulu kakhulu besikhane kakhulu ze politics ze bora ilindazi kukanti kuzinezi ungasengabhala ngazi ngulezi ziaffected even that in intatheli izindaba.
Unobuhle Mgwaqo, intatheli izindaba yeUmthunywa laye ugcizelela kulokhu.
Siyananzelela ukuthi lapho sihlala khona, lapho esivela khona, lapho esisonta khona, abantu abanjengama-gays and lesbians, ama-key populations, kasiwamukeli kuhle. But abantu laba abanye bakhona, sinanzelela ukuthi bazalwa benjalo, ayisikho ukuthi bayazenza. So I guess ngenxa yokuthi sesifundile and we are going to have an opportunity to talk to these people, sibabone, sikhulumisane la, uzasiphathisa ukuthi nxa sesibhala next time kuzanceda ukuthi khona abantu laba i-society ibamukele.
Intatheli izindaba yesites uNkosazana Tanaka Murerwa uvumelane lomgwaqo.
Nxa sikhangela laba abantu umphakathi ongafuni ukuthi ubamukele labo abathi nxa bengabo baba bebe lemizwe labanye abangabo baba laba ngomama baba lemizwa ngabanye omama, ukuthi umphakathi wethu okwesikhathi eside ububancindezela laba bantu ungafuni ukuthi uthuthukise amalungelo abo. Yebo, yesazwisisa ukuthi isiko lethu lesintwini alikuvumeli lokho, kodwa abantu laba kumele sinanzelele lakho ukuthi abazenzi ukuthi babe sesimeni abakiso. Ngakho ke njengentatheli zezindaba silomlando ukuthi sifundise umphakathi ngezinto eziqhakathekileyo okumele ukuthi izenze ukuthi sithuthukise amalungelo abantu bonke.
Ukulotshwa kwamalungelo ezempila kahle kukhanyelwe lezemacansini kubikwa kuphansi kakhulu kusezingeni lokuthathu ekhulwini. Ucwaningo lwe-Gender Links luveza ukuba indaba zempila kahle ezwenikazi le-Afrika ziphansi kakhulu. Nanko bekubone kuqakathekile ukuhlomisa intatheli izindaba ngokulotshwa kwalezindaba ngenhlonipho okungalulazi labo abayabe belotshwa ngabo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine. Was a Friday.
Uhlelo lwethu liviki leqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Lona ke licula ingoma zomdumo wedisco, lisebenzela likobulawayo. Asizweni uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 exoxa lo ndumiso moyo omele leli qembu.
Ziyehla, ziyathelela. Soke impela sonto sokunje, namhlanje silibasana ngumculi weqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Sisizwa kancane ngembali yabo.
Igama lami ngundumiso moya elokuzalwa kwezomculo mbizwa kuthiwa ngu-Ndinduna. 2011 azokhipha i-albhamu yayihlabusa sibili yathandwa abantu bonke. Kusiya ku-2012 ababeyibiza bethi Splash Seboss.
Unduna ukhule ecula ingoma zembube, kodwa ukutshaywa kwengoma zedisco emsakazweni kwamenza waguqula unyawo.
Ukwenza ngathanda umculo we-disco yikuthi ngakhanyela ngabona ukuthi okay, ekukhuleni kwami njengomuntu owakhula ethanda umculo wabo-Peter Chinetti labo-Pamela Nkuthu, ngasenazelela ukuthi lapho ekhaya ngani kuyashota umculo we-disco. 2009 yikho lapho engahlangana khona lo Don B waseBotswana, ye lapho ngabona bechaya khona ama-keyboarder. Lama ngakuthakazelela lokhu angaqalisa ukusebenzisana labo. 2010 ngaqalisa ukukhipha i-albhamu yakuqala-ke yayibizwa kuthiwa nguyephi.
Abalandeli bomculo kaDan Chanda bake basola leli qembu bethi umculo wabo ufana lowe Splash njalo yabadida wathi sizwe okamoyo echasisa ngalokho.
So wayenza kwazi kwathi yena uDan Chanda ngokwakhe sahlangana sakhulumisana wathi hayi ngcono sibizwa ngokuthi endindo nazini Splash ngoba abantu babe yokuza ama-CD yakho njengoba kuparetwa kathe sekungasela amashow babeparetha Splash Splash sokuze bebekwazi nanxa usiyatshaya live kuzaba nzima ukuthi bebekwazi aqalisa yekuzibiza Zim Splash.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye bakwethu, yekela unduna aphosele ilizwi lokugcina.
Sikukhala kakhulu kini abalandeli bezimu Splash ukuthi lisincedise kakhulu ngoba sinesifiso sokuthi siyenze ividiyo. Ukwenza ividiyo lapha kulezi nsuku kunzima, lazi lo hlupho esihlangana lalo kathesi esihlangana lalo asisela amashopu asincedisayo asithengisela ama-CD. So ama-CD sesihamba thina sizithengisela. Ongabe lifuna i-CD uyasithinta kunamba ezithi 0778023276 izinamba esitholakala kizo.
Ziyajayivisa, ziyahlabusa, zimnandi. Nguye uNdumiso Moyo, unduna phela ngokwakhe. Ebesixoxa laye emele iqembu lakhe le Zim Splash kuhlelo Hoza. Hoza Friday impelasonto yentekini. Igama lami nguEzra Jesus Banda.
Lomnandi kangaka umculo weqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Lapho ke kade besinika ke uhlelo lwethu Woza Friday isilo Ezra Jesus Banda. Libazwe ke lapho abeZim Splash bekhokhelwa ngunduna kumbe uNdumiso Moyo besithi bafuna uncedo kulabo abalaleleyo bafuna uncedo lokuthi baphumise i-video yabo yengoma zabo ngoba basacathula laba. Ukuziphetha ke ezalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela. Isisuke yahlala umncintiswano we-2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors ezilizanqikelana khona lele Egypt ngo-10 ebusuku lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Beke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.